VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
hlosisi kakhulu into le ibevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe, into le izange Zimbabwe yena and asikhangelele ukuthi yenza khale again.
Ukulabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZANU PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalezo umbangazi emncane sibili eleminyaka elichumi Chiangalombili ngo-1962 besevele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuleqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMatadei kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithola uncedo oluvela ebantwini abephathini labe-church, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa. Lesihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencediswa konke ukungelaphisa. Kukhangelwe yiphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele ibulawayo East ebandleni leZANU PF, umnumzana Ernest Shora, obevakatshele abalimeleyo esibhedlela, uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa obuhlungu, kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikukuhlungu kakhulu sisona, abantu laba bazokuhlungu, kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischargewe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma amasinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosisi kakhulu, into le ibevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe, into le izange Zimbabwe yena and asikhangelele ukuthi yenza khale again.
Laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusaze elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sekudaba lunye. Umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi waqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla leZANU-PF. Sixoxe lo wayengumphathintambo kahulumende umnumzana Chinga Dube ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Into yakhona ingakulamanga ukuthi khulume umuntu kabe njani ngoba akula muntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into. So that this is cool, who's the lang kind of pill our boat said to a soggy man. Imagine a matter of my soldier. Like a cool lala pansy. Lala pansy. My thing now goes as one who say, hold your boy, I went to me. While I was fainter, I will appease one guy. Ah, could I go? Udwenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulance befoke ezibotheni sisea into yakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke ujoka uyabulamazi ukuthi uyini owenza leyo
kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwakho kwinto kwakhona.
Hayi ngikhosikazi wami kade khuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lathi kuvidiyo ngathi kade khuluma lami unkosikazi wami yena owedlule ingasithi yaphambili manje wasephenduke sithi ukubingelela inkosikazi wami emqhawula khona phane ngawusuke waya phambili akakube kubi kolokhu ubuyele emuva enjobumqhawula yikho kungathi kumedile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa nje kuthi abaphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa ngomoyani ukuthi ngayo into evela ngaphi konke siyabe sikukhuluma nje.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwe-voters roll ase ngaphinda njalo. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maviki wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Shigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama akuvoters roll bayabe besephula umthetho lamalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwalwa labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokho kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Election Resource Center, i-RRC, umnumzana Dawanda Chimini, uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo, ikakhulu kukhangelwa impumela nokukhonona okwaba khona kukhetho luka-2013 noluka-2008.
The current voters roll shared by the election commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhitshwe yizeki kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bembona lokhu bekuyaba ngcono ngabe izeki isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga lalolo esizaluhlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubulunga ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko osuyethulwe yi-ZEC khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibone ngazani leli nyathelo elithathwe ngusibalukhulu we-ZEC liqakathekile kuthini. Liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu esokukhetha umkhokheli omutsha singawiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe, umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo ye-ZEC ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision enziwe yi-ZEC ngumimjigumba le ukuthi abasazi befaka ama-pictures u-voters roll le e-analyzwayo, siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi bona bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get i-mileage. Otherwise, for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana lebandla le-ZANU PF emizameni yokucila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogcibe umhlangano wentatheli zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki loba ukutshotshozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni wokukhankasela we-ZANU PF enkundleni e-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho esikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabanengi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho esenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe, wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 ezishabane idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo enginobhala jikelele webandlaleli kobulawayo uMunzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lesitshiyangalombili ngo-1962 besevele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla. Ekhangelelwa ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukusela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo 1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe, abantu abamnyama abansundu, basibe sithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ehambe yohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe, eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba ababephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khona phana entolongweni. UMnangagwa ube ngumuntu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni kukazibuse kuleli elaseZimbabwe.
ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 uMnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo oweGugurahundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu basemhlubulini wamaNdebeleni nenkabazwe, abanye bamethesa icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokutshabalisa isizwe samaNdebele lapho atsho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa, kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengasimkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF leZaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathi ntambo wendaba ziphalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi iTsholotsho Declaration, wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mjuru, wasuka waya kwele-South Africa esisabela impilo yakhe ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazo waphenduka esekhokhelela iZANU-PF, wagcotshwa mhla ka-24 Lwezi uba ngumongameli. uMnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukuhuka abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani yesiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCites babe lohlelo lokufundisa intathele izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. U-Anastasia Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sibanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba loluhlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Yikuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-internet bengayisebenzisa kakuhle njani ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-internet, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo sebe ngingathi sebebhala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo uMnumzana Sean Dlovu uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singcetsane leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalists lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbenzi zingalahleka, information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibona kahle lokuthi beziprotect.
Intatheli izindaba yephepha le The Chronicle engenele imfundiso yabe Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu nokuthi sinanzelele kakhulu njengaba abezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sosize babazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Eyinye njalo intatheli izindaba ye-Newsday uMthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba nazele ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo izikhathi zokuthi kugcwele kakhulu esingathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyi-fake nothi ngiyi-verify. So sengikwazi ukuthi information njalo ngiyi-verify njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeza abantu information ezahambe ibasize phambili njenge-trusted source.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imichina uhulumende acishe umsebenzi wazo emichineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinengi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo ele Russia ebelincintisana le Uruguay lanqotshwa. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le Uruguay yilo eliphutshele phezu kwesibaya sika group A ngemva kokunqoba ele Russia nge-3 kanya. Limpumela ichi iqembu le Uruguay le miklomelo yithoba munye munye njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya elidlale kusibaya sika group A. Iqembu le Russia lona liphutshele sendaweni yesibili le miklomelo yisithupha njalo zombili Uruguay le Russia zadlilela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kusibaya sika group B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika group A kule qembu le Saudi Arabia lona elichayele Egypt nge 2-1 okutsho ukuba liqedele le miklomelo emithathu ukuthi ele Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Africa selikhangelele kumaqembu abalisa ele Nigeria kanye lele Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele Nigeria lizadibana lele Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sika group D. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyari uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kuqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu leArgentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukhanya azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala abalabo. Angibona zani eleArgentina lingacina liyile liqhubekela phambili.
Iqembu leNigeria lile miklomelo emithathu ukuthi eleArgentina lilo mklomelo owodwa. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu leCroatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisithupha lizadibana neleIceland lilo mklomelo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni wezano PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. Abe commission ebona ngezokhetho abe ZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethulo lamhlanje asidibane ninjalo kusasa igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.